Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 yisonto mhla ka 17 kuLwezi 2024 ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje abahlali bemadolobheni bathi balokhe bethwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi inkampani yezesayi sithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemtshina engasebenzi kuhle esitishini sewange
hleli sikhulumisana labo all the time bezokhulumisa nalama residents ukuthi besitshele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani.
Inhlanganiso yelwela amalungelo ababalisi ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Bondongwa ogogekileyo owabotshwa e-Avondale namalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso e-bail elabanye abotshwa labo.
Njengomuntu odinga ukuhlala enakekelwe anikezwe ithuba sosigebenga asomuntu olembali embi umuntu ozifundiselayo
wezemidlalo sixoxalo wake waba ngumdlali webhoso uJesse Kapenya.
Abazinikele ebhoreni ibhora you can make a living out of it, they make their impact. Ababephumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni ibhora yitalent oyiphiwe uNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zithi zilokhe zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesayi sithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewange njalo yona esalungiswa. Phezu kwalokho, izesa ithi uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi seCariba asimpompi amagetsi eneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi lulithwalisa nzima abantu kakhulu, ama-residents kanye namabhizinesi. Kuyahlukumeza kakhulu ngenxa yokuthi abantu bachona bengena amagetsi hambe kuseni ngo-5 aze kuye ngo-12 ngo-11 every day and akuna explanation ukuthi kungani amagetsi ehamba kanjalo ngoba abuye abantu sebelele avuke futhi ekuseni ehamba abantu besalele. So amagetsi sengokucharja amafoni nje kuphela lakho sometimes awabuyi. Kuyahlukumeza kakhulu izakhamizi lama business lawo bachona behleza abantu emabhizinisini and sibona ukuthi kuyahlukumeza kakhulu even ama investors they can't come to invest in a place engelash certainty ukuthi amagets abakhona nini and amanti ezinjengama fridge abantu abawelidayo njalo sikhangele lama fridge abantu abalimithi yabo elihlala emafrijini kuyahlukumeza kakhulu. Sesizamile ukuthi sikhulumisane la izesa but hayi explanation yakhona basitshela ukuthi akulamanzi eCariba nemtshini ifile wange ukuthi ilunga nini and kugcina ku-affecta kakhulu futhi ngamanzi. Amanzi ikhansili yabo ikhala ngokuthi izesa nxa ingekho abakwanisa ukuthi bepampe amanzi uwafaka kuma-reservoirs so kuya-affecta kakhulu njalo angazi ukuthi uhulumende usithembisani ngoba nguye sesikhangelele kuye ukuthi ayenze iplan njengokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi, yiphi imizamo eliyake liyenze eyokuthi lixoxisane labaphathelane lalolu daba esingathi ngama-stakeholders?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sihleli vele sikhulumisana lawo ama stakeholders njengabo zesa lawo uBulawayo City Council wonke nje ama stakeholders akhangelane le nhlala kahle yabantu. I problem ekhona ngezesa abakhala ngayo kakhulu bakhala ngokuthi eCaribbean vele amanzi maluthwana, amanzi asephansi ye njalo lewange ihlalile ama breakdown all the time. So bakhangelele ukuthi maybe izulu malingana kungaba lobubelo kancane ngoba lathi sesikhangelele lona izulu njengoba lingani liyana kulezi nsuku. Kodwa sihleli sikhulumisana labo all the time, bezokhulumisana lama residents ukuthi besitshele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani. Ukhansili yena ukhala ngokuthi amadamu vele awakho amanzi emadamu ngenxa yokuthi izulu alinanga last year. So wonke umuntu uyakubona nje lokho, but i-long term plan yabo i-plan yabo yikuthi bezama ukuthi bethathe amanzi asemtshabezi balethe koBulawayo. So nge parliamentary visit ebikhona ebizo-checka ngesimo samanzi, kuvunyelwane ukuthi iBulawayo City Council izama ukuthi ingezelele ama-pipes, ekhuliswe ama-pipes alethe amanzi koBulawayo asuka emtshabezi. Ngiyawuthi yiyo idamu elingani lila manzi okwamanje, kodwa lakho sesikhangelele ukuthi izulu line. Njalo i-council ikhuthaza ukuthi abantu bezama usebenzisa amanzi ngokunanzelela okukhulu kakhulu, be-reporte ama-leaking pipes. Lathi siyakhuthaza kakhulu ukuthi amanzi agcinwe kakhulu engadlaliswa. Ngiyabonga.
Lowo ngumnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hondongwa ogogekileyo wabotshwa e-Avondale eHarare ngenyanga kaNhlangula lonyaka elamalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso eye-bail elabanye ababotshwa laye. Umthethwandaba kamantshi ngolwesihlanu wedlulisele phambili kumhlaka 22 kuyona le inyanga isinqumo sokuthi ababotshiwe labo abagoqela umnumzana Jameson Timber bekhululwe nge-bail. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umnumzana Themba kuye moyo isikhulumelise ARTUZ.
Thina njenge athuzi sikubona kuluncindezelo olukhulu ukuthi abe amvotele laba baqhubeke lokhe bevalelwe. Sikhangela lokuthi icala abaliyilwa abalibotshelwayo alikho mgceke, ngikunakanelwa nje kumbe ukuhlukunyezwa kwabantu, behlukunyezelwa bekuhlukunyezwa ngabantu abafuna ukwalela ezikhundleni. Okunye mfuna sikukhangele ngumbalisi uHondongwa olilunga lethu le-ATUZ, ngumuntu okhubazekileyo emzimbeni sesakukhuluma kudala lelo yaselacela kaningi ukuthi njengomuntu odinga ukuhlala enakekelwe kanikezwe ithuba. Asosigebenga, asomuntu olembali embi, ngumuntu ozifundiselayo, umuntu okhubazekileyo, umuntu ohlonipha umthetho lelungelo loluntu eZimbabwe. Okukhangelwe lokho ukuthi nxa sikhangele yena ngumuntu okumele ukuthi ngawuthonisiswe esuka ekhaya ukuze athole ithuba lokuba evakatshele emtholampilo. Kule zinto eziningi esezimehlele lapha ahlala khona, lanxa ehanjiswa ngezimoto useke wawe emoteni, ugeza nzima, uhamba nzima, konke lokho.
Libona ingani amagqwetha enza konke okusemandleni awo ukuthi bekhululwe lapha?
Okwenzakalayo manje beyalile ukubanikeza ukuthi bethonisiswe besuke emakhaya, kusitshengisa ukuthi akulani lokona kwabo, kodwa indlela yokuthusela wonke umuntu onakanelwa ukuba uyisitha sikahulumende, uyisitha seZANU-PF ngqo. Ngokunjalo-ke amagqwetha aseyenza umsebenzi omkhulu, alokhu eqhubeke senza umsebenzi omkhulu, kodwa ngenxa yokuthi umthethwandaba wethu sowathunjwa, kulutshwana abangakwenza, kulutshwana abangakulandela ukuze laba bantu bathole ukuthonisiswa ngendlela ekahle, bathole ukuthonisiswa bevela emzini yabo, bathole ukuphathwa kahle. Sithi-ke thina icala licala kodwa umuntu nqa engelacala licala ukumgcina entolongweni okungekho emthethweni njengalokho esikubona kusenzakala kulaba beamvotele impinda muva ingozi iso isicebiso engasinikeza
lo umnumzana Themba kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ esixoxelaye ekobulawayo ibandla lezana uPF lihlezi lisithi alingeneli ukulokho okwenzakala emthethwandaba kumbe kwamanye amabandla ezombusazwe. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uphakathi kokukhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe kulandela ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli. Njalo abanye basola isisindo salabo abakhethayo ukuthi bephathe ingatsha ezimqoka ezifana lezomvikela lezemthetho. Ukuze sihlaziye lolu daba nendlelo zikamnumzana Trump, sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngathanda ukuthi sibone ukuthi hayi kade sikhethe amalenda okuqhubeke kuhle kakhulu zange sibone ukuthi dawudawu omjalo wona kube khona kulwana umnyaka uTrump ephuma esikhundleni kodwa sithanda ukuthi kunazeli sabantu ukuthi uTrump ngumuntu othanda ukuthabisa abantu so ngezinye indlela ngumuntu wona uaphila to ama-emotions abantu ngumuntu owanza kube kwazi ukuthi engenzani kodwa kesinoli sikunazele kakhulu ukuthi injongo yabo yakuqala kuzaba yikubhidliza lokho kade kuthe kwabunjwa ngama-Democrats so usengenza noma yiwuphi umthetho abumbe noma yiwuphi umthetho asayine noma yiwuphi umthetho ozakwenza ukuthi okade kuvunyelwane i-administration kade ikhona akuhlehlise Themba Themba kunanzela ekuthiseni kwakhe laphana ukuthi u-Obama wayejiye imithetho ethize kodwa ekufikeni kwakhe bathi bayizele so athethi kungaba njalo
abanye njalo bathi imithetho yeMelika ayiphuleki masinyane kulama-strong institutions okokuthi obusayo kanyeke wazenzela santando. Ungabona lokhu kusenzakala yini nxa umnumzana Trump engafuni ukufaka yakhe imithetho engakhwabithwa ngabaningi.
Konoko yinto kade siyikhule sikwazi kodwa ke singakunanzela okwenziwa nguTrump ngalwana mnyaka engafuni ukwehla esihlalweni yinto engadayiyenzakala e-Amerika. Njalo siyakunanzela ukuthi i-Amerika besikwazi ukuthi ilizwe wathi ungasozibone khona umuntu engene espektha ngamawindi esenza lokhu yalalokhu anabesi kudakaza ukuthi yinto eyenzakala emazweni abantu abansundu ngapho kuthiwa ngama-developing abantu abamnyama kodwa sikubonile kusenzakala khonakala kutshengisela ukuthi lanxa i-Amerika lama-institutions a-strong ukuthi umuntu ngaze angene but ilandela izinto okuyamele ukuthi azenze ngezinye indlela vele i-Amerika yalo ukuthi ibe lilizwe lama-institutions anjani aqinileyo ukuthi umuntu ufike alandele khonoko okufakwe phansi kodwa i-Trump wakwephuta kumbe khona ku-Trump watshengisa ukuthi i-Amerika iyafanana namanye amazwe loba kuyini kungenzakali so lanxa kulama-strong institutions kodwa-ke sekenga kuyenza khona ukuthi bona bathile imithetho njengoko abakwenzayo iphithiphithe neza sibona ngalona nyaka so batho kwaveza sokale ukuthi hhayi nayo i-Amerika lilizwe labantu so bengabantu endayo kubelaphuka imithetho ngesivumo kade zadlandiwa vele kudala khona li-Amerika athi yazi iyi-mother of i-democracy kumbe iyiyo sibili edengisa ukuthi ukubusa kwenziwa njani kodwa uTrump kwephulile khonokho so umbuso ka-Trump akula muntu ongafuna ngathi lokhu ngiyaphazi ukuthi angadala kwenza engenza loba kuyini
lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxela ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Sigcina amasiko wethu.
Lingalinjani zulukandaba endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo. Lo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ke ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe. Umlondi wembali zesintu. Gobalanda ngiyakwamukela kuhlelo.
Dube ngabe injani labalaleli?
Ya lathi siphilile. Akusitele Gobalanda. Lapha siyabona ukuthi uPatisa Nyathi udlule emhlabeni abantu bazamkhumbula ngani sibili
ube mucabanga ngoba uPatisa umlondi wembali njalo futhi ebengu ayengutitshala kithi thina inta esakhulayo mhlawumbe ngicabanga ukuthi abantu abaningi kakhulu bebekhangelele kakhulu kuye ngendlela obekafundisa ngakhona isintu ngobuningi sizomkhumbula ungananzelela ubaba uphathisa abesithembena kakhulu endaweni ezifana nemhlahlandlela indawo ezifana labogadadi ophuphu kanye lohulumeni naye futhi ubesiza kakhulu nxa ngokuthi kulama-research owadingayo ngendaba zesintu ubesiya kuye kwazi ukuthi amlekelele amsize kakhulu ngendaba enjalo
ye manje njengoba setshonile-ke ubaba uNyathi pho abantu kumele bemkhumbule ngani njani futhi
ube ubaba uphathisa abantu bazamkhumbula kakhulu ngendaba yokufundisa kwesintu kakhulu because manje ukuthi simthole omunye umuntu ofana lobaba uphathisa sokunzima besinabadala abafana labobaba uPhonti Mhlanga nabo sebesithile nobaba uphathisa naye sesithile so sokufelele kithi thina intsha kakhulu ukuthi sokufanele sibambe siqine sibambe kulapho osithiye sikhona noma kathi singakaqeqeshi ngokupheleleyo endabeni lezesintu zokufundisa kwamagugu akithi kodwa nguye umuntu ade sithembele kuye kakhulu ngathi sokusala ukuthi manje sisale sibonisana nabantu abafana nabomayibongo onkana abantu abanjengabona labo
ye siyawubona lawe ukuthi wenza umsebenzi wona lowo wenziwa ngubaba uNyathi odluleyo pho uzawubamba njani usuku wethu khona
ube kunzima kakhulu because ubaba uphathisa umuntu obesenza i-research kakhulu ubebhala izingwalo ngicabanga ukuthi uzifika boma 50 something ingwalo bekazibhala ubaba uphathisa ubengaveli ebhale ngoba exoxele kodwa ngumuntu ubehamba ezefika endaweni ngicabanga ukuthi 5 months back uhamba zoze wafika eZambia ezama ukuthi enze i-research ngokunyamalala kwenkosi uLobhengula loba kade kungakacaci kahle ukuthi indlela leyo besayenza ngayo i-research iyimpumelelo yini yikho lokho okutholileyo noma cha so sokusalele kithi ukuthi sikwenze sokufanele lathi sikhuthale ukwenzela ukuthi singaphambanisi laba ababuyayo umuva njengokubaba uphathisa ubebhala izincwadi wenze ukuthi okomlando bonke ababhale izingwane bangalenzi iphutha bebhale izinto mhlawumbe bebezixoxelwa kumbe bebesizwa endleleni ngoba ungananzeleli imbali yakithi ziningi kakhulu ngendaba zokuxoxa kwabantu kodwa kufuna umuntu onjengayo ubaba ukuphathisa okhutheleyo ukuthi ungathiwa ilitshe elinje libhalwe lathiwa uyahambe efika khona afika lishuthe isithombe ebhale ngalo ngoba efikile ezeke endaweni leyo uma kukhulunywa ngomtswiri wepupu lapho kwanyamalela khona inkosi yokubhengula ubaba uphathisa ubehambe efika kulowo mtswiri abone lezibale lezimbobo zemfonto lapho kuthiwa abelungu ababedubula khona so ufuna umuntu onjalo so uyuthi especially kithi thina umayibongwe labomathemba yibo kufanele ukuthi sizame ukuthi lathi sizame ukuhamba ezinyathelomizi lapho kuphathisa kwenzela ukuthi khumbula umuntu oyenza i-history oyenza i-research njalo ofundisa abantu bafokasa kuye kakhulu so wena walenza iphutha walahleka wabalahlekisa abantu basala belahleka besiya khona lapho besiya wona kulowo mphutha so baba uphathisa sizohlala simkhumbula nokuthi futhi singawayenzi amaphutha sihambe zeke entweni efana layena lena kade hamba kuyo
ye kuba khonapho ngamafitshane kakhulu
mina engakutho baba uDube ukuthi endabeni zomlando akuthi uyananzelela ukuthi manje baningi abantu abavukayo lapha bethi bavuselela isitrifu baningi kakhulu abanye asikwazi ukuthi basekinisweni noma mhlawumbe bathatha ama-chance so kufanele ukuthi ma sikwenza sikubambe kahle singathatha ama-chance ngokuthi ubaba uphathisa Nyathi sehambile ubaba uKhonti sehambile sesifuna ukuthi sifeze inhloso zethu esifuna ukuzifeza kodwa siyenze i-research epheleleyo eleqiniso phakathi ukwenzela ukuthi abantu sibaphakulele okuyikho khumbula ukuthi lezincwadi lezingwalo esizibhalayo mhlawumbe zizofundwa ngabantu abethu muva abalandelayo
ye lo-ke ngumnumzana Nkululeko Gwabalandla Mathe ingcwedi kwezembali uyazilonda kakhulu imbali zesintu sibonge kakhulu Gwabalandla ungatshelwa kusasa ba
ngiyabonga ubaba uDube
hhayi simalapha kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke nethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo ngolibalisemoyeni ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
ilanakangele ezinye ziziyawagcina amasiko kangele amanye amazwibayawagcina amasiko
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sike sathi sihlangana ke ngesikhathi esedluleyo safunda uZakharia chapter 1 inima ka 3 leka 4 ukwenzela abangabe babekhuthile sizathi ngokhawuleza sibone ukuthi kuthiwani kufundeka kanje verse 3 kepha isho wena kubo uthi usho kanje uJehova Sebaothi uthi buyelani kimi usho uJehova Sebaothi ngiyakubuyela kini usho uJehova Sebaothi verse 4 ningabi njengawoyihlo abaprofeti bokuqala abamemeza kubo bathi usho kanje uJehova Sebaothi uthi ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi kepha kabalalelanga kabangiqaphelanga usho uJehova. Lapha uJehova ngokuloba kwaZakharia uyakubona ukuthi kukhona ongahambi kuhle. Sike sakhuluma ngomndeni ngemuli ngabantu abasegumeni kodwa kuyaphumela ke langaphandle kungena emphakathini endaweni zonke lapho kulabantu abantu sebathanda ukwenza izinto ezimbi bahamba ngendlela ezimbi abazibonayo ukubana indlela zabo ziyaphambanisa sengitsho lenhlala kahle yabantu abanye wazibabone begqoka amasudu behamba ezimota ezikanokusho eziphezulu bangaba ngomama laba abagqoke bathela ngisho lamakha adulayo kodwa izindlela zabo zimbi lezenzo zabo zimbi konoku abakwenzayo okubi izenzo zabo lezo lendlela abazenzayo kuyagcina kusenza labanye abantu abangelani lalokho abakwenzayo bengena enkathazweni laba abagcwele inkohlakalo benza kubana ingqubela phambili yabantu yesizwe yesigaba ibuyele emuva ngenxa yezenzo ezimlendlela ezimbi abantu sebagcwala ukuthi ukuzithanda bona bodwa kabasanakekeli labanye sengitsho abafelokazi lezintandane labantwana abaswelayo labantu nje makhazi abaswelayo laba abathi bayazuza bezuza ngendlela ezimbi ezitshekileyo ezigobileyo ezingakhwabithekiyo abadla baze bathi abawutshiyileyo batshiyele izinja ufice umuntu epheka ukudla okukhanya ukungasoza kuqede nxa kusela nike mhlawumbe izinja zakhe yekuhle ukunika izinja ukudla kodwa ke ekwenzeni kwabo lokho kudla okunye kuyabe kubuye ngendlela ezimbi uJehova uthe ebantwini ngithi sonke njengesizwe kake sibuyeleni kuye laye uzabuyela kithi nxa sisenza ububi sihamba ngendlela ezimazombezombe eziyisigwegwe ezibonakalayo ukuthi lo mazenza lezo zinto le ndlela lezo ahamba kuzo uyazazi uNkulunkulu abesekutshela thinta unembeza wakho lanxa usisithi unembeza kakho uyakutshela kubi kubi okuhle kuhle abantu yikho wawuzwe labantu bethi iqiniso liqiniso ibhathi kalihlohlwa baningi abantu inkokheli ezijiyeneyo abaphathi bemsebenzi abaphathi bezigaba sengitsho nje labonabo abaselaphayo ezibhedlela abanye babo bakhohlakale ngendlela emanzi indlela zabo ayisizo nxa umuntu esiyakelatshwa ababoni isigulane babona imali labantwana bezikolo nxa besiya ezikoleni ukuze incwadi zabo ziqondiswe mbelo kodwa yikumawa abanye babona imali ebantwaneni bona abancane akula kuthi ngubani iningi labantu indlela sezizimbi abanye abantu bayabandlulula bayakhetha abantu kakuqedakali phuma endleleni lezo ezimbi lezizo zakho ezimbi ziyenyanyeka kazikhwabitheki uyazazi lalela ungakhombi omunye ngomuntu khomba ngaphakathi kwenhliziyo yakho uqondise indlela zakho lezo ezimbi ubuyele kuJehova uthi buyelani kimi lami ngizabuyela kutsho njalo uJehova labo abazimiseleyo kabavume babuyele uJehova laye uzabuyela kuwo impilo ibe yimpilo ebuhlekileyo asikhuleke baba thixo engcele sicela amandla ezifiso zobana sibuyele kuwe wenzela ubana lawo ubuyele kithi ngoJesu ngiyakhuleka amen.
Sibonge umfundisi Thande Nkosi Mkandla ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wenzemidlalo uEzra Chisa Swanda uxoxa lomdlali wenguqu wake waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lamaWarriors uDesi Kapenya asizweni ingxoxo yakhe.
Ngesikhathi sakhe wayevimba emuva edlala ibhola ezingeni eliphezulu, abalaleli bathanda ukuzwa imbali yakho Dezi.
Ngizalelwe eHarare but ngikhulele koBulawayo, ngafunda koBulawayo. Ngaqala ukudlala ibhola ngathi ngaqalisa esikolo leprimary. Kwaya ngahamba la ku secondary ngazoqalisa ukudlala ngazodlalela Young Blood, i-team yayisemagwegwe. Nasuka lapha na Young Blood, i-team yangama juniors. Nasenseya ku-corrugated. Ngithe ngisuka ku-corrugated nasenseya ku-Highlanders.
Esadlala okha iqembu lephoso lathanyela labhuqa amaqembu amaningi e-Premier League. Bedatha lenkezo eziningi eZimbabwe.
Ngiwine ama-championship ayi-5 ngidlala ku-Highlanders. Ayi-4 awokuqala ngawina. Sukusela ngo-98 kusiyafika ku-2003 ngazosuka kwa-Highlanders ngaphenduka futhi ngawina enye i-championship le team yabo mkhokheli i-championship yami S5.
Abadlali benguqu abaningi bathi bangathatha umhlalaphansi bazithole bengasebenzi bengela mali njalo iningi liyadubeka. UDenzi yena wayafundela uqeqesha okwamanje uphatheka ekulolongeni abakhulayo.
Okwakathesi ngisebenze eFalcon. I'm a coach that side and I'm also working that side.
Ukaphenya lomlayezo kubadlali benguqu abasakhulayo ngokuziphatha besadlala inguqu.
Into nje engafuna ukuthi ngikhuthaze abafana abadlala ibhora kathesi ukuthi njani abazinikele ebhoreni. Ibhora, you can make a living out of it. Abazinikele ebhoreni bafake everything that they had. In that short time kumele bazinikele, they make their impact. Ababe phumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni. Ibhora yitalent oyiphiwe uNkulunkulu, just express yourself.
Ukaphenya uthi yena nomdlalo wenguqu bazehlonza ikufa. Ngabuyele emuva uyaphambili kuhokha. Igawula mwenza Chisa Sibanda weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Yesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Abahlali bemadolobheni bathi bathwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesa isithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi. Kusalungiswa imitshina ehluphayo esitishini seWange. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalise ARTUZ ithi yakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hondongwa ugogekileyo owabotshwa iAvondale eHarare lamalunga e-CCC ulokhu engakakhululwa ngemali yesibambiso eyebail labanye bakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.